isindaba ku VOA Ndebele.
Ndivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kumabasa 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokulomunye osetholakele legcikwane le-coronavirus eHarare osokwenza babe lithumi lasithobaminwembili elizweni i-18 abalegcikwane le-coronavirus. UZulu ukhuthazwa ukuthi abike izehlakalo zodlakela lwamapholisa lamasotsha ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela isinqumo somthethwandaba.
Njengoba nje abantu bezisebenza, 95% abantu abasebenza eZimbabwe bayasebenza, bayenza imisebenzi yezandla, sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi ngapha abantu izimali, ngapha abantu ukudla, impuphu, amanzi, njengoba sikubonayo kwamanye amazwe.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe, i-inflation, sesiqanse sayafika ku 676%.
I-inflation ithu ukuthi uyabe ulama goods amalutshwana, so ama-price ayakhwela.
Owayengumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama usebike ukuba uyamsekela owayengumsekeli wakhe umnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulumsakazo. Kulomuntu otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare ongaqanjwanga iminyaka yokuzalwa kumbe ubulili bakhe. Kumbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo ntambama, kulabantu abangamachumi ayisithupha lantathu abahlolwe igcikwane leli izolo eHarare lakoBulawayo. Sokulabantu abalichumi lasitshiyagalombili abalegcikwane leli elizweni. Kulandela isinqumo semthethwandaba izolo esokuthi amapholisa engachayi kumbe ukuhlukuluza abantu ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe, abakhweze lolu daba edale bakhuthaza umphakathi ukuthi abike abephula lesi sinqumo ukwenzela ukuthi sihlonitshwe. Omunye walaba abakhweze lolu daba, umnumzana Mfundo Mlilo olwela ilungelo loluntu, uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunenge okuphathelane lalolu daba.
Besisemthethwandaba sisedale le High Court lapho akade sile ngathi sisilamacala kumbe singathi amakhesi amathathu esiwabise phambi kwe-High Court. Udaba lokuqala belukhangelane lokuthi amapholisa bayahlukumeza abantu, bayachaya abantu, bayachisa ngathi izinto ezithengiswa ngabantu ngesikhathi se-lockdown, ngathi isikhathi se-COVID. So siyathaba kakhulu ukuthi idala elikhulu le-High Court selikufake kwaba mqoka ukuthi amapholisa gabalawo amandla ukuthi loba umuntu nje engelasizathu sokuphuma kakumelanga bamtshaye, kumele bamthathe bamhambise ejele kumbe abhadaliswe ifayini yokuthi uphumeleni engelasizathu. Njalo siyakhuthaza abantu kakhulu ukuthi hayi, kasihlale nini endlini, siyakwazi ukuthi kunzima, kasihlale endlini ngoba lo mkhuhlane uyabulala abantu. Udaba lethu lwesibili beludaba lokuthi labo abasebenzayo amanesi lamadokotela kulezinto eziningi okumele uhulumende azifake ezinjengamamaski lokunye okunenginengi. Ikhothi ikhulumile ukuthi uhulumende kumele athathe ngathi imizamo yonke yokuthi abantu laba baphiwe lezo zinto ukwenzela ukuthi nxa besebenza bangabanjwa yimikhuhlane. Udaba lwethu lwesithathu belukhangelane lokuthi njengoba nje abantu bezisebenza, 95% abantu abasebenza eZimbabwe bayasebenza, bayenza imisebenzi yezandla, sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi ngapha abantu izimali, ngapha abantu ukudla, impuphu, amanzi, njengoba sikubonayo kwamanye amazwe, uzathola ukuthi amazwe anjengabo America, South Africa namanye amazwe amaninginingi, abantu bayaphiwa izimali, bayaphiwa ukudla. E-Uganda sibonile abantu bephiwa ukudla, ngapha abantu imali, ngapha abantu ukudla, ngapha abantu amanzi, kwenzela ukuthi abantu bakwanise nje ukuthi bahlale endlini balandele i-lockdown efakwe nguhulumende.
EleZimbabwe libona ingani imali ingalithatha ngapi yokuthi ifeze konke lokho?
Uhulumende ulayo imali yokupha abantu, i-Department of Social Welfare ilayo information yonke leyo ukuthi abantu abangakwanisiyo ukuziphilisa bangaki njalo bangapi. Uprofessor Mthuli Ncube, uminister wefinance, uphendulile ingathi esingathi i-responding affidavit kugwalo akade siluhambise ekhodi wathi imali balayo kodwa basayingathi basafaka angathi ngama $200. So thina esikudingayo ukuthi kube lo mthetho ofosa uhulumende ukuthi asho ukuthi abantu bazaphiwa imali. Ngoba nxa kungela mthetho yikho lapho sibona khona ugcina abantu sebephiwa ngezepolitiki ukuthi wena ungezani kumbe ungeMDC uyaphiwa njalo kawuphiwa. Wonke umuntu angabe seGwanda, angabe seBhinga, angabe ngapi abekwazi ukuthi yena kumele aphiwe okunganani.
Amapholisa lamasosha engekela ukulalela isinqumo somthethwandaba ke.
Sekelo sombuso silezi zinqumo bengathi silama rights. Okumele wonke umuntu nje angahlukunyezwa ngamapholisa, angahlukunyezwa ngamasosha, kodwa abantu abaningi abakwazi lokho. So nxa sesihambe ekhodi saphiwa isinqumo sokuthi amapholisa lawa sekwazi ngoba i-case le lawo babe lama lawyer abo kulalo kuthiwa i-personal liability yokuthi yena lo mpholisa okutshayileyo yena msosha lo okuhlukumezileyo personally nguye simbophisayo. So kuqakathekile ukuthi abantu bazwisisise ukuthi nxa amapholisa angakuhlukumeza, nxa amasosha angakuhlukumeza, kumele ubike. Zikhona inhlanganiso ezinjengabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights, lezinye inhlanganiso eziningi-ningi nje ezikhona. So kumele bazwisise la amapholisa la amasosha ukuthi kunzima ukuthi umuntu angatsha umuntu asoze sithule. Siyakhuthaza njalo amapholisa, siyababhalela amagwalo, sibakhuthaza ukuthi ngabayenze umsebenzi wabo, kodwa ngakukho emthetheni ukuthi umuntu achaywe ngokuthi uphumile endlini.
Lo ngumnumzana Mfundo Mlilo, omunye wabakhweze emthethwandaba isikhalazo sokuthi kunanzwe amalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe livaliwe ngendlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe kumbe i-inflation ngesiNgisi sikhwele saya ku-676.39% ngenyanga ephelileyo, sisuka ku-540.16% ngoNhlolanja. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla amaningi kakhulu phakathi kwenyanga eyodwa nxa liqathaniswa lemali yakwamanyamazwe. Lokhu kutsho njalo ukuthi intengo yempahla iqonge ngesilinganiso esikhulu. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera, yena othi ngomumo okhona imali yeZimbabwe izaqhubeka igugudeka amandla.
Ukukhwela kweinflation lokho kutshengisa sobala ukuthi iZimbabwe dollar seligugudeka ngendlela esabisayo kumbe seliswela amandla ngendlela esabisayo, ngoba iinflation ithu ukuthi uyabe ule ulama goods amalutshwana, so ama price ayakhwela. Yo i-meaning yeinflation ukuthi i-demand iyabe i-high, so sitsho ukuthi into zangkhona ezokuthengisa ziyazini luthwana, yikho i-price ikhwela. So ukukhwela lokhu kwe-inflation uhambelana lokugugudeka kwemali yethu yalapha eZimbabwe, iZimbabwe dollar, lapho esibona ukuthi nxa siqathanisa ama-rates, especially our parallel markets, lapho abantu abathenga imali khona, especially ama-businesses, i-dollar belilahla amandla ngendlela esabisayo.
Njengoba ilizwe livaliwe okwamanje emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus, ubona isilinganiso se-inflation sisiba njani kuyiwa phambili?
Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-coronavirus kuzenza ukuthi inflation ikhwele njalo, ngoba sibone ama-price ekhwela ngokuphela kwenyanga ephelileyo. So ngibona njengani kuzenza njalo ukuthi kube lama-statistics azasitshengisa ukuthi inflation izakhwela njalo nxa esephuma ngenyanga ezayo, ngoba uvalwa kwelizwe kwaba ngokuthi abantu bengenzi business, kwaba ngokuthi ukuthi ama price akwele abantu bekhijimela ukuthi bathengise izinto zabo i lockdown ingayaqali. So mbona njengani yikho ukuzenza ukuthi inflation ikwele.
Nxa ingaqhubeka ikonga iinflation kuyabe kuza kutshoni lokho kuzulu weZimbabwe ovele ethwele nzima.
Abantu bazaqhubeka basebunzimeni okwesikhatshana ngoba indaba le inflation kumele ilungiswe ngabakhokheli bomthulincube loba bomnangagwa kumele bayilungise ngokuba lama economic policies akhuthaza ibusiness, ama economic policies apro poor, ama economic policies are user friendly. Ngokubona kwami akula ama policies lawo khathesi nxa sikhuluma abanye sithi dog eat dog affair nangale business umuntu oyakhweza intengo ekwazi ukuthi intengo yempupu kumbe intengo yethukela ekwazi ukuthi uzayifuna leyo thukela. So ngibona njengani sokumele uhlale phansi abantu bonke bahlale phansi babona ukuthi bengenza njani ukuthi bathayisana amakhanda ukuthi into le ye inflation ilungiswe. Kodwa ebantwini uthi ukuthi sizaqhubeka sisebunzimeni.
Umnumzana Masimba Kutsera yingcwethi ubungula ezenotho ubekhuluma icingweni loNtungameli Nkomo we Studio 7 eseHarare. Sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazaqamba amanga bethi sokwengezelelwe amalanga okuvalwa kwelizwe kumbe amanye amanga aphathelane lalokhu bazajeziswa kalukhuni. Umnangagwa uthi ulaye amapholisa ukuthi acubungule udaba olusabalale ebulenjini oluthi sokwengezelelwe amanye amalanga okuvalwa kwelizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulezibotshwa ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezitholakale zilegcikwane lecoronavirus kwele South Africa. Leli phephandaba lithi kuneziphathamandla zamajele alelo lizwe ezingamachumi amabili lantathu i-23 lazo ezitholakale zilegcikwane lecoronavirus. Okwamanje ke asilaleleni amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakaza abahle beStudio 7 okhulumayo ngohloniphani wakomoya sendaweni yaseNkebhe ngokuzalwa. Kodwa kwamanje ngilapha eJohannesburg eSantini. Hey, into nje kuphela esihlukumezayo indaba yale corona nje ebonakala izama ukuthi iyande ngamandla. Esidala ukuthi siphile ngokungakhululekile njalo kusenza ukuthi siphile seyivalelekile okuyinto ehlukumeza kakhulu ngoba ukuhlala one ndawo kungasonto elula kanjalo nje. So ayi into yakhona iya affecta kakhulu impela. Ungadlala konke amakhathi labo draft nakho konke kodwa kusalayo hey kuyahlukumeza umoya nomphefumulo mani ukuhlala uvalelekile unganyakazi. Ngiyabonga laphana, ngiyabulisa kibo bonke.
Sanibonani Studio 7, igama lami uSibusiso Machazi. Ngisacela nami uphosele yami audio isokoza. Emalangeni ngingathumela i-audio iyadlala emsakazweni kodwa ke ngokudlalwa kwayo kungijabulisile. Bengicabanga ukuthi ngizayithola impendulo, sekuze kumanje angakatholi impendulo nendaba engike ngayiphatha ephathelane ludaba lokuthi ubaba uMoyo uJonathan, ubaba uMoses Zikandlovu, ubaba uShimeni Ncube, ubaba uMoyo Mqondisi, ubaba uPaul Sweni, Yine nkulumo engiqonda nesekibo angithola ngempendulo mhlawumbe kibo noma kini ku studio 7 ababuyanga bazocela inamba zami kini asazi kodwa ke sinokukhathazeka thina siyisizwe semandebeleni kumanje kungathi into yangibona isizwe sibuhlungu kakhulu 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 angazi ukuthi ubuhlungu lobu esibuzwayo sekuyikubhubha komhlaba or sekuyikubhubha kwesizwe samandebele asazi sithela amakhehla thina singabantu basemathebheleleni siyinzalo yabomphakathi siyawacela siyawanxusa ukuthi la makhehla ake ekele ukuba ignorance kungabi khona omunye ozitshela ukuthi ubani angeke ngizwe naye zwelani isizwe senu nothi ukuthi lina lithi hayi ubani angeke ngizwe ngaye ubani umdala ubani ngifunda ukudlula yena asinandaba nakho lokho thina sifuna nje izinto ziqonde kithi ziqonde esizukulwaneni ngoba manje sibuthahathaha sihluphekile siyahlukumezeka izinto ezifana nalezo please sacela amakhehla nike lihlale phansi nihlale phansi kuyaxoxwa ngamafoni niyavula ama-WhatsApp group uma lingakwazi ukusondelelana ngesikhathi then likhulume lokho elikukhulumayo kodwa thina esikucelayo ukuthi madoda sicela lihlangane leze into eyodwa ezokwazi ukuphumelelisa isizwe sikamthwakazi siye phambili into engicelayo ngithe futhi uma kuyikuthi makhehla niyayithola inamba yami ngicela oyedwa nje wena ake angifonele mhlawumbe umoya wami ungajabula naloba mhlawumbe ngingafa mhlawumbe ngiyitholile impendulo komunye wena ngiyabonga studio 7
hey salubonani balaleli be-studio 7 ngibingelele kanye nabasakazi be-studio 7 ngithayi mina igama nguprince wakwancuba ngiyabonga umsebenzi wenu elisenzela wona lisisakazela kundawana zonke sikwazi ukulithola kumagagasi wonke lisifinyelela ukuthi silibambe khona mina ikakhulu ngike ngiqondise kulendaba yasecorona esikhona kulezi nsuku ngiyabonga umsebenzi wegovernment impela ukuthi ekhipha amaphoyisa ekhipha amasosha ewafake kuzo zonke indawo ukuthi egcine ukuphepha egcine lokuthi abantu behlale ezindlini kodwa ngibe sengibuya futhi ngikhale ngokuthi nga laba bantu bakukhishwa kanjalo kukhishwe nalaba abantu bahamba betesta phela abantu kumbe bona bephiwe leyo mithi yokuthi kuhambe betesta abantu i-corona leyo ngoba akusizi ukuthintela abantu ukuthi behlale ezindlini kodwa kungala kutestwa ukutestiwa kutestwa khona abantu njalo akusizi ukuthi khathesi umakhelwana ubulawa yindlala mayekhala sesithi hhayi woza ngapho lo mgano wempuphu uzokuthathela abantwana maye sesithi uyabuya usetshaywa kumbe usebotshwa kungala solution yena igovernment ezalayo so bengicabanga ukuthi mina lawo masosha kumbe lawo maphoyisa kawanikwe leyo michina kumbe imithi kumbe imichina yokutesta ayide hambe ibhoda lapho yethusela abantu ephethele imithi yokuthi wozanini ngapha silicheke leyo corona ukuthi alilayo yini o endaweni ezinjengemamowulu mhlawumbe benza amatende wonke umuntu ongena emowulu ungenwa ngokuchekwa nakumbe kusemashopini amakhulu lawa kwenziwa itende ngaphandle umuntu ongena eshopu ungenwa ngokuchekwa ngibone ngani yisolution engcono kunale isolution yokutshaya abantu belambile angeke uhlale endlini kuphela
salibonani gama lami uSibasina lawa yamakwekwe endala old makwekwe hayi mna usehlizini yami zadlala kungekho umuntu eyi-one ithi i-covid lesi isenzile okunye shuwa isenzile okunye indlala ezilapha ezizindlini shuwa zisamanga uqonde iqiniso lihle azikwazi ukuthi yathi kuseyaphela iviki lalezayo sizabe singaphi iqiniso lihle yebo yebo umkhuhlane owehlileyo sibili nohulumende wathi hhayi bantu valela lalezindlini kodwa hhayi ngaba wayezama amacebo phela ukuthi asizamela yasitshala asiningi ukuthi sizakudlala shiwe ezindlini lapha kuzashiwa ngendlala yili qiniso likhona into esenhliziyweni yami yalenzisa ubuhlungu ngoba manje ade siyavuya ekuseni ungakwazi uvele uzakudlani liyatshona ilanga abantu bayakudlani akula buvelo yebo yebo umkhuhlane siwukhanyile selikwamanye amazwe uyabulala okuzwayo lakithi siyeza ukuthi sokudabangu-14 asebebanjiwe kodwa indlala abantu shiwo uhulumende wethu azange asicabangele ubuhlungu lokhu indlala ebantwini la ngoba nxa ungasaphuma ukuthi uye phalaphala phandle uzawudlani. Abantu besiphila ngokuthi uphume uye kwenza lokhu uthole la ulisenti uphenduke uzothenga ukudla nabantwana wenze kathesi kuvaleke endlini ukubonakala uphandle vele ngumsindi kulenzakala ezendlala qiniso lonke.
Salibonani balaleli be-Studio 7 okhulumayo ngupholi mfoka masuku phansi etshela utholambe yakhona komsigana-ke ye hayi bakithi akukho kutheni kula malanga sesivuka sithone ngazo indaba ze-COVID-19 i-coronavirus phela nkosi yami ngithanda ukugcizelela kakhulukazi abazali emakhaya ukuthi hayi kuyiqinisekela lo mkhuhlane uyabulala awudlali. Coronavirus is here to kill and finish us uma singaziphathanga kahle bakithi. Asilandeleni imiyalo kahulumeni, sihlaleni emakhaya ukuze siphephe, ngoba uzaphuma phandle uhlangane nomuntu onayo bese ubuyela ekhaya uyithelela bonke labantu ohlala nabo. Uma uyithelela labo bantu ohlala nabo naye uma ephuma uyothelela omunye. I-corona iyabulala bakithi, and ubunzima balowo ukuthi i-corona yona ayifani neminye imikhuhlane, ngathi ayifani nengculaza, ngoba ilokunganini i-corona ithelelana ngokuhlangana. Ngokuhlangana nje awusabona yebo hamkhaya hayi mngani wami nibambana ngezandla or nibambana esibhoraneni yakothosa. Ithelelana kanjalo-ke i-corona bakithi. I-corona is here to kill. Sihlaleni emakhaya, sithobeleni imiyalo kahulumeni, sihlaleni sigezile izandla, siphephe bakithi, sizoba right. Ehe, hayi nakuko kutheni okhulumayo umasuku, ngupholi masuku etholotho le komsigana lapho engizalwa khona. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi abahle.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Besikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owayengumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama usephe usekelo lwakhe kwayengumsekeli wakhe umnumzana Joe Biden ukuthi abe ngumongameli welizwe kukhetho oluzenziwa ekupheleni komnyaka. U-Obama uthi uBiden nguye yedwa umuntu ongakhokhela ilizwe leMelika ngalesi sikhathi sendubo ezijiyeneyo. Kunjalo nje bakhona abathi umongameli Donald Trump uphathe udubo lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ngobuciko okungenzela ukuthi okungabangela ukuthi akhethwe kukhetho olulandelayo. Lokhu kuvele kucwaningo olusanda kwenziwa olukhwezwe amanombolo kamongameli Trump amfanga njengomuntu okhokhela ilizwe ngobuqotho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo, saqala ukumbuza ukuthi ubona njani u-Obama ngakwenzileyo okokusekela uBiden.
Ukusekelwa kukaJoe Biden ngumongameli Obama yinto ebesivele siyilindile ngoba siyazi bake basebenzisana kakhulu ngesikhathi u-Obama engumongameli lapho umnumzana Biden ubengu-vice president wakhe. I think abaningi besikwazi vele ukuthi u-Obama uzosekela yena, kodwa uye wa-explain u-Obama ukuthi no, yena ubengafuni ukuthi aphazamise ama-primary ngoba inhloso yakhe ikuthi a-unite ama-Democrats ukwenzela ukuthi bakwazi ukunqoba u-Trump. So ubengafuni ukuthi achoose omunye over abanye until such time njengoba sesibona bonke abanye labade bencintisana lo mnumzana uBiden sebedrope off, and then sekuclear ukuthi manje uBiden sokumela unite ama-Democrats wonke. And so I think seku-appropriate-ke manje ukuthi umongameli Obama layo singangena asho ukuthi hayi nami ngiyagcizelela ekusekeleni uBiden. So I think into vele ama democracy atewe ilindile. It's just nje ukuthi Obama obengafuna ukubonakala njengomuntu osayitelana lomunye phambi kwabanye ubefuna ukuthi ama primary la adlule njengoba sokucaca manje ukuthi umnumzana uBiden nguye ozochallenge uTrump kushuthi sekubalekile ukuthi laye singaphuma manje asho ukuthi hayi sisonke mfowethu.
Abanye bathi indlela uMongameli Donald Trump aphathe ngayo udaba lwecoronavirus lumuphe isindo esikhulu kakhulu sokuthi ngesikhathi sokuvota abanye bengamvotela ngenxa yokuthi usebenze gadalala. Ukubona njani lokho?
Well, mina ngaseqinisweni angivumelani labo abantu abathi uTrump usebenze gadalala ngale pandemic. I to the contrary, mina ngibona uTrump ehlulekile ukukhokhela ngesikhathi lesi lapho okufa khona abantu, ngoba from the beginning uTrump bephika ukuthi igciwane leli liyingozi elifananisa nje le flu njalo esithi vele kungaqala ukutshisa isama ingaqala ukungena ubusika mabungena, hayi leli gciwane vele lizoba into emandulo. Kodwa ubonakala ukuthi hayi cha, vela kwenzakalanga kanjalo. Khona manje sekushone abantu about 23,000 la eAmerica, abantu abayinfected sebeyi-over half a million. And angiboni mina ukuthi abantu bangabona ungathi uTrump usebenzile la. Unfortunately, mina ngibona i-opposite. Ngibona ukwehluleka komuntu engumongameli with wonke ama-resources alawo and yonke into alayo, but uhlulekile ukuthi akhokhele. Akafani singamcompare even lo governor weNew York uKhomo kuyabonakala kuyacaca ukuthi hayi indoda emadodeni ma kusiya ekukhokheleni, ngoba nguye okhokheleyo everyday uyabriefa isteti sakhe, in fact ubriefa ilizwe lonke ngoba i-CNN iyambroadcaster everyday. So, mina ngibona nje ukwehluleka kuTrump and angibona abantu bengamvotela ngoba impilo zabantu ziqakathekile.
Hello-ke, ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Yeah.
Peter Tinet ethi Maxwell sigcubela uhlelo lwethu lwamhlanje. Kodwa singakeshukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Sokulomunye osetholakale legcikwane le-coronavirus eHarare osokwenze baba lithumi lasithobamino mbili elizweni 18. UZulu ukhuthazwa ukuthi abike izehlakalo zodlakela lwamapholisa lamasotsha ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe. Isilinganiso sokugugudeka komnotho elizwe i-inflation sesiqanse sayafika ku-676%. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.